Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonge ujonga kantemiringo ukusipha indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela mthakazi omuhle ngomgqibelo mhla ka 15 kuMabasa 2023 igama uGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
United Nations ile report ekhuluma ngokuthi yena uMnangagwa wayekhona kanjani ekuhuquluzeni kweDiamond leDRC. Kuyazakala njalo ukuthi wayekhona eTiyadwa. UMgabe engasuswa esihlaleni wakhuluma nge-15 billion.
UZulu uthi amapholisa kumele aphenye kabanzi udaba lokuhuquluzwa kwegolide leZimbabwe yizigilamkhuba eziphume kufilimu ye-Al Jazeera. Zisithi zisebenza lomongameli Emmerson Mnangagwa emsebenzini yenkohlakalo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla obekugodlwayo esiqintini se-insiza eningizimu yamaNdebeleni lapho abegcoba induna uDambisa Mamahuba Mafu ukuyaba induna uMaduna. Uhlelo abaculi bethu namhla silomculi kaMaskandi uMdaza Maqhawe ayachiyana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. UZulu uthi amapholisa kumele aphenye kabanzi udaba lokuhuquluzwa kwegolide leZimbabwe yizigilamkhuba eziphume kufilimu ye-Al Jazeera. Zisithi zisebenza lomongameli Emmerson Mnangagwa emsebenzini yenkohlakalo. Ihlandla lokugcina la lifilimu elesihloko esithi Gold Mafia lethulwe izolo njalo liveze isikhonzi sikaMnangagwa umnumzana Hubert Angel ekhuluma lomkaMnangagwa uAuxilia beqoqa ukuthi bangancedisa njani izigilamkhuba zakwele China ukungenisa imali engcolileyo eZimbabwe ukuze zithenge ngayo igolide bese zisiyalithengisa eDubai. Li filimu iphatha kabanzi uMnangagwa mathupha nangu uAngel labanye abafana lo Kamlesh Patni baveza sobala ukuthi basebenza laye. UMnangagwa akakatsho lutho phezu kwalolu daba. Abaningi bathi kumele kuphenywe lolu daba ngokuphangisa njalo kubotshwe izephulamthetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele uDr. Jethro Mpofu ofundisa ezepolitiki kanye lezefilosofi eWits University kwele South Africa.
Umkhonono ulele phansi ngesisu kodwa abaphethe izintambo zombuso bahuquluza umnotho welizwe lemuli zabo labangani babo bezinothisa besiya phambili. Okuyinto edabukisayo ezisa ubuhlungu kakhulu. Ngakho ke ngikutshoyo ayibuncane lokhuyana okubonakeleyo kunengi okwenzakalayo emnyameni.
Unkosikazi kaMnangagwa Dokotela Mpofu uyaphuma laye kuli documentary ekhuluma kanti lezi gilamkhuba zonke lezi ezinye eziphumayo ziphuma zisithi zona zidla loMnangagwa mathupha emsebenzini yenkohlakalo. Bengaba bebasukela yini abakoMnangagwa laba abathi badla labo kumbe kukhona kukhona?
Ubufakazi bukhona baba njengoba utsho ukuthi uphume obala bekhuluma ocingweni amadodzi la bekhuluma laye umama bekhuluma ngaye ubaba bekhuluma laba abantu abakhe bekhuluma ngaye ubaba labo bonke nje laba abaprofiti abaphumayo labo baphakamisa igama lakhe ukuthi ngumuntu abasebenza laye. Kodwa kuyinto endala iUnited Nations ile report ekhuluma ngokuthi yena uMnangagwa wayekhona kanjani ekuhuquluzweni kweDiamond leDRC. Kuyazakala njalo ukuthi wayekhona eTiyadwa. UMgabe engasuswa esihlaleni wakhuluma nge-15 billion yeDiamond eyanyamalalayo. Ngakho zonke lezi zinto ke nxa sihlanganisa imthomelo, sihlanganisa imibono, siyabona ukuthi alithinteki kuphela igama lakhe uMongameli, yilo lodwa ekuqaleni phakathi lasekugcineni kwendaba. Ngakho singeke sithi ngemva kwale documentary, ngemva kwale mfanekiso, sithi bayamqambela, bayamkhulumela, basebenzisa igama lakhe. Ubufakazi bukhona bokuthi isandla sakhe sikhona ebuhuquluzini labo bonke ubugebengu obenzakalayo ngomnotho langombuso welizwe leZimbabwe.
Yebo sobu veziwe ubumenemene bonke obenziwayo lobusela obenzakalayo. Kuyiwa phambili njani, kwenziweni?
Laphana sekusezizalwaneni zeZimbabwe. Sekumabandla e-civic society, sekuma opposition political parties. Lawa ama-politician akhona phakathi kwezanu, aphakathi kwahulumende. Sokukuma civil servant, sokuku security sector yaseZimbabwe. Ukuthi iyavuma yini ukuqhutshekelwa phambili kusenziwa kanje, abaphethe intambo zombuso beguquluza umnotho bodwa loni ilizwe libhazalala, amasosha ayalamba, amapolisa ayalamba, abasebenzela uhulumende bayalamba, i-economy yelizwe ilele phansi ngesisu. Baya kuvuma yini abaseZimbabwe, inhlanganiso zama-civil society, ama-opposition political parties, laba amasonto abama-church, ukuthi ilizwe libuswe kanjalo liphathwe kanjalo.
U-Dr. Jethro Mpofu ufundisa ezepolitiki le-philosophy eWits University kwele South Africa. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla ubekugodlwayo esiqintini se-insiza eningizimu yemaNdebeleni lapho abeyegcoba induna uDambisa Mahubo Mafu ukuba induna uMaduna. UMafu obephethe lesi sihlalo ngemva kokutshona kukayise induna uVezi Maduna Mafu ngenyanga kaNhlolanja ngomnyaka ka-2021. Umnumzana Mnangagwa uthe okumlethe kogodlwayo ukuzogcoba induna uMaduna yokuthi umuyi uVezi Maduna Mafu wayengumngane wakhe omkhulu. Bekungasimuntu kulo mcimbi obekugoqela iziphathamandla zebandla leZANU-PF kanye lezakhamizi zakulesi sigaba. Kusenjalo, ibandla leZANU-PF namhla libuye laqhuba njalo ukhetho lwalo olwama primaries kwezinye izigaba lapho iPolitbureau eyavumelana ukubana kufanele lwenziwe kutsha kulandela abakuthi ludlame lokwethuselana okwaba khona phakathi kwabasekeli balabo ababencintisa ngaleso sikhathi lusenziwa endaweni ezimbalwa ezigoqela iGokwe neMbudziya, iZimba West lezinye. Kodwa abanye kuleli bandla bayakhonona ngasese bethi lokhu kwenzelwa abangane bakamongameli Mnangagwa abanqotshwayo kuma primaries akuqala. iZANU-PF ibika ukubana izazisa uZulu ngempumela yalolu khetho ngomvulo. Inhlanganiso ezibiza ngokuthi Poverty Liberation Movement namhla ihambe yayakupha umndeni kamnumzana Job Skhala ukudla lempahla emzini wakhe ezengeza eChitungwiza. Babuye bapha umkakhe unkosikazi Ellen Skhala ugwalo obelulotshwe imbiko etshengisela ukusekela uSkhala ngokuhlukuluzwa akwenziwa nguhulumende. Kodwa kubika abaningi abethuselwe ngamapholisa kulumbuthano baphetha babuyela emakhaya abo besesaba ukubotshwa. Sixoxe legqwetha umnumzana Kulahobe ukuzwa umbono wakhe ngokubotshwa kukamnumzana Skhala.
Indlela abayenza ngayo yindlela yokwethusela. So ngabe babamba nje ilunga le-CCC elingaziwayo. Indaba yakhona yayingeke yathola i-coverage kumbe yayingeke ikhulunywe ngendlela indaba kaSikhala esikhulunywe ngayo. But ngenxa yokuthi uSikhala kungumuntu owaziwayo emphakathini, kusuke kwethuse ngoba umuntu kazana kumbe umuntu ongeladumo lukaSikhala uyazibheka yena ethi kambe uma kusehlula uSikhala ukulwisana lohulumende mina ngingenza njani ukuthi ngimesane lohulumende. Kusho ukuthi phela mina ngingakwenza ngingakubulawa kumbe nginyamalale. So uhulumende uyenza ngabomo esenzela khonokho ukuthi kuyethuse ukuthi akula muntu omkhulu kakhulu kumbe omncane kakhulu ukuthi bemthathe bemvalele nje loba engethesanga cha. Indlela nje yokwethusela ukuthi abantu weza ngabe opposition politics kumbe ngabe civil society bengavukeli uhulumende weZimbabwe.
Ubona ezaphuma na uSikhala ukhetho lungakaqhutshwa ngenyanga kaNcwabakazi?
Hayi, angazi ukuthi engaphuma kanini kodwa kathesi sesimbona sehleli ejele engelacala engelatheswanga cala okwenyanga ezilithumi. Ngakho ngakho ke kungenzeka ukuthi ehlale ezinye inyanga ezilithume ezibuyayo ngoba konke sokuzanyiwe sokuhanjiwe emakhothi waya kumakhothi aphezulu awelizwe kodwa akulalutho osolwenzakele. Ngakho ke kukhanya uhulumende uzamekela lapho afisa ukumekelela khona.
Umnumzana Kuda hove ligqwetha elizimeleyo sixoxelaye eseBilitane.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampala fobenguna
lamlela ndwandwe
lamlela
Iningi lezakhamizi ezansi emaNdebeleni lithi ukungani kuhle kwezulu kudale ukuthi lingatholi isivuno eseneleyo lonyaka. Lokhu sokudale indlala embi. Izilimo ezalinywa kuqala ikakhulu umumbu zatsha ngenxa yokuswelakala kwezulu endaweni eziningi. Kuthi kwezinye lasuka laba linengi. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Izakhamizi ezixoxwayo lomsakazo we-Studio 7 zithi kazivunanga lutho lonyaka. Kulandela ungani kuhle kwezulu osekuthe iningi likhala ngendlala. Umnumzana Zwelithini Gabula oyisakhamuzi wilonke phansi kwenduna uMathema uthi amabele atsha kulandela ungani kuhle kwezulu.
Izwe lisuke lanyamalala sibili amabele sephakeme sezakhastela ikakhulu indima zokuqala zasezitsha khonaphana phakathi kukadisemba kusiza umnyaka omutsha uJanuwari waba lelanga elikhulu kakhulu amabele lanazi atsha. Ngokunjalo ke sikhangelela ukuthi uhulumende ahlenge uzulu wakithi ngokudla kokuncedisa. Ke kuphose bakithi ke kwehlukane le mvama le esiyijayeleyo ukuthi ukudla kwakhona kuza kukhetha.
Lanxa bekhala ngezulu elaba lelutshwane enqameni, umnumzana Colin Ngwenya oyisakhamuzi eMatobo eMarinoha uthi kibo izulu lisuke laba linengi kakhulu okudale ukutsha kwamabele.
Izulu libe linengi lagcina selitotisa konke okuyabe kude kukhona sikulimile besizamile mpela and abantu balime buhlungu ngabogajopho. Izulu leli ubuhle balo kithi lisiphe ukudla kwezifuyo. Izifuyo hayi zitholile ukudla lamanzi okunatha latholile. Sekuyamela ke sibone ukuthi ukusupplimenta lokhu esikudobhileyo sizasupplimenta njani.
Isiphathamandla senhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana emaphandleni unkosikazi Juliet Nkuwane oyi-Women Development Association of Zimbabwe uthi iningi labomama lithwele amagapha avuzayo ngenxa yendlala ekhona.
Kudura izinto ezitolo, impuphu ikhwela nsuku zonke, i-violence emakhaya iningi, abantwana bayatshayana, imizi iyadilika. Okulwisa abantu yindlala, imitshato idilika nje yindlala.
Umnumzana Miklas Ndlovu ungukhansila kawa-13 eGwanda uduma ngoyo selaleziko.
Kuvele sibili ngiyabona umuntu esingathi kumbe umuntu ongaba le nhlanhla avune ama-50 kg amabili siyaba simshayele ihlombe. Akulalutho sibili izulu leli liphambanisa abantu bese sikhangelela ukuthi khona lokhu okungathi kusese kufitshane bazawina. Nanko lakho sokwala futhi akulalutho sibili.
Isiphathamandla sogatsha lwezokulima ezansi emaNdebeleni umnumzana Mkhundulelwa Ndlovu uthi laloba besahlolisisa izivuno esikhona bakhona abazadobhadobha amabele lomumbu. Kusenjalo selimtshonele uQondani Moyo umsolo wokucatshangelwa ukuthula isandla ekudlongolweni kwabomama bemawane. UQondani obanjwe ngabomalayitsha bemawane eBedbridge kuviki edlulileyo selubhekise eGoli wethesha icala lokudlongula ugogo oleminyaka ephezu kwama-82. Umnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi emawane uthi iningi lijabulile ukuzwa ukuthi lubhinya sezimkhalele.
Abaze bamthola omama bebengasayithi ezinkulu bengasaye emfuleni sebehamba ngokuni bebaningi manje hhayi ukutho ukuthi sukuzwa kangcono nangobanjiwe bambambe e-Bite Bridge. Yena lowo muntu ohluphile siyakubongela kakhulu, siyakubongela labantwana bebengasekho free bengasahambi kuhle intaba abomama bathe ezinkulu ezintabeni bebengasayi entabeni sizesaba ubhinya yena lo.
UQondani kubikwa sevalelwe entolongweni lelicala lakhe lizathoniswa phakathi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Sibonge ke u-Albert Ncube okwamanje nangusithandekile Mhlanga esilethela uhlelo lwabesifazane.
Namhlanje sixoxa labesifazana abehlukeneyo sicubungula udaba lwemifanekiso yomsakazo we-Al Jazeera eyama-documentaries wona okubikwa ebonisa ukuthi igolide leZimbabwe lithengiswa kwamanye amazwe ngokungekho emthethweni njalo iziphathamandla zikahulumende ziyaphatheka kulolu daba. Umqalisi sibango uNkosazana Magodo Ngamahlangu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise.
Inkohlakalo le-gold mafia iyathinta kakhulukazi ngoba ikhangela kakhulu esingathi lokhu lack of good governance in Zimbabwe. Singakhangela ukuthi nendlela yokuthi akula accountability, akula transparency. Ngoba igolide nathi liyaphuma eZimbabwe, imali kayingeni, imayingeni iphinde iphume, ugeziswa leyo mali abakabhenefitha ngayo bona bodwa. Sinanzele ukuthi vele bona abantu beZimbabwe omama bathole nzima kathesi ngokufunza abantwana, kabanele ukuthi uthenze abantwana, kabanele ukuthi xa ukude etafuleni. Ngani ngoba esikolo kuyabiza, umntwana engagula abayele ukuthi ukuthi bayibhadale ezibhedlela. Kumele sichange ukuthi uma sikhuluma ngokuthi abantu bahola imali eZimbabwe engalavali engelanje, sikhange ukuthi kathi vele bangabi nala bantu abaqhatshiweyo. Singakhuluma singakhangela about 80-something% of people are not employed, informal sector. And the most of the people who rely on just remittances awasekho nalona bakathi singakhangela operatedidule abasoshi abantu bayenzani. So it's gonibe leli yadomele lisebenze ngendlela elengqondo phakathi kauZulu weZimbabwe, umahlalezulu weZimbabwe and the most vulnerable people ngomama labantwana basesigabeni. Akula muntu oqabangayo ukuthi ona alright igolide siyalisiketa emhlabathini, i-future ize injalo, igolide le inceda njani present generation and the future babela njani ngoba thinaathi amanzi kobulawa kuthiwa afektha ukuthi ona abantu bagebha amagolide kakhulu, umhlabathi sigugudekile, amanzi kasaflow kuthethe emadamu and lezinto ezi-impactayo but nice afektha izinezi zinto kele ukuthi mali yangikhona yazi siza uyadilijibe ukuthi financial secure ama-housing food security business. Singakhuluma ngokuthi wona uhulumende weZimbabwe umlandi wakhe singathi wona ukuthi avikele abantu sathi ngama-social protection settlement.
Asizweni umbono kaNkosazana Lindiwe Maphosa, ilunga ledale lephalamende emela iGwanda.
Hayi, njengephalamenti ngibona ngani abantu sesilubamba bambile bathi ngezinga eliphansi ngoba indaba ahungahunga indaba elokhu isacatshanyela ukuthi abantu beyenza engakalandelela ngendlela yayo. Ubaba lama-point of presence, ngama-point of measure interest ephalamenti lapho abantu kade bebuze bekhuluma ngakho ukuthi njengoba sekule ndaba enje hayi usiphila laye wawuqondisa ukuthi hayi sesengamaruma uveleleyo njengelizwe esikukhangeleleyo njengephalamenti ukuthi sifuna ukubona nxa bebotshwa, sifuna ukubona nxa abantu begqitshwa ngendaba zenezo njalo namalunga awo-anti corruption commission ozakhe sifuna ukubona ukuthi khona bazakungena besebenze yini ngendaba le ngoba indaba izisa ubuhlungu kakhulu. Ungakhangela ukuthi mina eGwanda lapho ngisuka khona ezinyeni lemadebheleleni south kugcwele abantu abizothiwa ngotekethe abangena emigodini bethole imali ezincuncuncu benikezela besenzani but igolide lelana beselisiba labantu abasitha ngalo bephandle. Sokuyinto esizwisa ubuhlungu njengenkokheli esimela abantu njalo sikhangelele ukuthi mhlawumbe sizakhangela isisho sibona abantu bebotshwa, sibone kusiba lama-conviction njengelizwe.
UNkosazana Patricia Dube, ilunga lebandla lezapho, ugqiba lolu daba.
Sibilishile sibili eSouth Africa ngenxa yendaba yona ngoba isiphathi sonke kubi ukuthi umnotho welizwe lokhe uphela uphila kodwa kungena lutho abantu abeZimbabwe abaluthonayo ngakhona lokhu iningi labantu liphila impilo yempilo lishumi kodwa kunabantu njalo abathengisa utho welizwe phandle benefitha bona labangaze babo. So njengephathi lizwe lokhe sikhulele uzabo nalomi
amapholisa athi ayadingisisa ngalolu daba njalo uhulumende ubikwa esithi abanye abavezwe kulomfanekiso sebejeziswa ngoba abasafinyeleli ukusebenzisa imali yabo esemabhanga kanye lezinye impahla zabo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, yikho lapha eWashington DC.
Siyabonga Mamhlanga ngohlelo labesifazane. UChris Gande uselandela ngolwakhe uhlelo liphuma lendaba lithone lendaba.
Lingani tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshonele indaba igama lami ngo Chris Gande lamhlanje sixoxa lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube owenhlanganiso yebudeho
linjani baba Gande iphutheho yimbizo yimbizo esibelayo njengabantu bemathebende and medians iconvention kusukela mhla ka 9 to 14 May 2021 igama elithi iphutheho lithathelwe kwigama yiligama lesisuthu elisho ukuhlangana kwabantu kumbe umhlangano omkhulu it's an ongoing concept iphutheho into yokuthi abantu nxa kukhona okukhona bazahlala phansi it's a diverse organization ebunjwe ngabantu bonke from all cultures ilama lone activists ilama individuals ilama cultural movements social movement faith based organizations grassroots social movement if kuqela wonke umuntu ayilama wings ukuthi le political wing kumbe ilani the building process iqale ngo 2019 iphutheko iqala as an all stakeholder initiative and it continues as such ukuthi ivise ubumbano kubantu bakithi bonke ukuze sikwazi ukuthi khona okusihluphayo sikhangelane lakho indlala esemathebeleleni exclusion marginalization abuse that is there extraction of resources zithathwa zisiya kwezinye indawo colonization of indawo yakithi
njengombuthano webudeho sizwa kuthiwa lilogatsha lwenhlanganiso ekhangelane leze politics umbusazwe ungasitshela ukuthi kuyini khona lokho
right oso kusitsho ukuthi ke okumele kwenziwe ukuthi abantu bahlale phansi bese bekhetha ubukhokheli ubukhokheli obuza kwenza ukuthi ke zonke lezi zinto lezi ezifuna kwenziwa ama resolutions enziwayo quite a number of resolutions were met akizwa ukuthi ngama puteko resolutions from the all stakeholders convention yikho ke osekumele ukuthi ke kukhethwe ke ubukhokheli obuza khokhela ukuthi ke kusenziwa zona lezi zinto kube le ndlela kube le direction njengoba ngikhuluma nje siku process yama nominations abantu where they are nominating abantu abacabanga ukuthi bangabalokuza everyone is free to participate i draft constitution is there etshengisayo ukuthi umuntu uyabe lokho esebandleni lakha kilo kumbuka uhlanganiso yakha kuyo kodwa ayavunyelwe ukuthi abuye ngapha alifike kuphutheko Freedom Alliance abe ngumuntu ole position angaba layo ukuze kusebenze for organizational purposes so ke yikho ke osokumele ukuthi kwenziwe ke khona lokho
khona kungakho yikuyini okubangela ukuthi isigaba semathebeleland sive lenhlanganiso lamabandla athiyeneyo elifuna ukuthi liwamanyanise kuyini okungakubangela lokho
amabandla amaningi lawa wonke ale democratic right yokuzimela njengendlela abunjwa ngayo kumbe azivumba ngayo kodwa ke ukuchithekana kwawo khona kuyana kwenza ukuthi anganiki abantu ithemba ukuthi abantu bakithi bafune ukuthi kumbe ngavotelwayo ukuthi ke abawavoteli kodwa ke ngendlela ukuthi thina sikhangelelanga ipolitics kuphela okokuvota sikhangele development yethu impilo yethu gender equity and equality environmental protection protection yama resources ethi responsible and sustainable use of our resources sifuna ukuthi kube lelizwi elilodwa
mbuzo wami ugcina zona inhlanganiso lezi ezithiwa ziyamanyaniswa selikela khulumisana lazo na njalo libona ngani kuyini okumele kwenziwe
yebo baba Gandhi lezi inhlanganiso sesikhulumisane lazo sikhulumisane lozulu uzulu ebumba izinhlanganiso sakhuluma lenhlanganiso iprocess le njengoba sithi ukuthi isuka ku 2019
umnomzana Nhlanhla Moses Ncube isiphathamandla senhlanganiso yebudeho besixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngu Chris Gande asidibaneni njalo ngevikezayo lilale
Siyabonga Chris Gande sizigqibe ngohlelo wabaculi bethu namhlanje lo mculi kaMaskanda kaMaskandi umdaza maqhawe aTiana linsizwa idabuka esigabeni semasebebe eLupane kodwa ihlabela ikwele South Africa uNtungamile Nkomo Studio 7 usipha lolu daba
Umculo kaMaskandi uqale 2019 lapho ngakhipha khona isingle track yami. Ngabuya ngakhipha i-album 2021 eThaba Esifazane. Manje ngisebhizi ngokusebenza kwenye i-album yami nayo ezayo engeke ngisho igama. Nabantu sengingabakhiphela futhi nama-single track for 2022 ngingayikhipha no-Slow Poison. Namanje ikhona enye engiyikhiphile nomfowethu engisebenzisane naye lapha uSebethule.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abantu abafuna ukuthi bexhumane nami noma abafuna ukuthi bethole ingoma zami bethole yonke imisebenzi yami engiyenzayo ngoba kuphelele eculeni kuphela ngiyashuta amavidiyo amadrama ngibuye ngibe umuntu futhi o-actor so bonke abafuna ukuthola imisebenzi yami ku-Facebook bangithole ngumdazi makhawashiyana inamba zami zocingo zithi 063 37 27 609 kulapho engitholakala khona naku WhatsApp naku YouTube ngiyakutholakala futhi uyakwazi bani udaza umaqhawashiyana la uzongithola khona ngiyabonga kakhulu bafowethu kulabo asebekwazile ukungisupporta la kulabo abazokwazi ukuthi bayithole lento imessage yami bekwazi ukuthi bebheke imisebenzi yami bangisupporte
abalandeli ubatshiyela wapha manje
amazwi engawashiya kubalandeli nakubantu ukuthi bafowethu sicela kakhulu isupport ngoba lokho sikwenza kuyikufuna ukuthuthukisa indawo zakithi ngomculo la ngomculo wethu esintu lo kaMaskandi ukuthi amasiko abuyele into ebezenziwa kudala zikwazi ukwenziwa singalahli isintu sethu ngicela nakubo bonke la kufinyelela khona ivoice yami noma iyisponsor nabanye nje abasizayo nemicimbi nikwazi ukusithinta nathi sizimisele ukufuna ukusebenza
Siyabonga Ntungamile namhla obexoxa lomculi kaMaskandi umdaza maqhawe aTiana. Singakehlukani izihlobo nansi njalo inhloko zendaba zanamhla. UZulu uthi amapholisa kumele aphenye kabanzi udaba lokuhuquluzwa kwegolide leZimbabwe izigilamkhuba eziphumuka ifilimu yeAl Jazeera zisithi zisebenza lomongameli Emmerson Mnangagwa emsebenzini yenkohlakalo. Okwanamhla sokwanele bakwethu Oliver Lelisayo yimi uMagumede ngiseWashington DC uGaino Saidi ngisithi lilale. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Mura zvakanaka muri yeZimbabwe.